sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhla ka 30 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Kulezigebengu ezihlasele egalajini elithengisa amafutha ezimota ekhwekhwe zatshontsha imali edlula ingxenye yesigidi samadola emelika i-$500,000. Abamasonto bathi abesilisa kumele batshiyane lokuhlukuluza omama okuyinkuthazo eza ngesikhathi somkhankaso we-16 days of activism against gender-based violence. Kumidlalo ye-FIFA World Cup, iqembu le-Senegal selingenile kusigaba esilandelayo somncintiswano lo ngemva kokunqoba ele-Ecuador. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kulezi gebengu ebezihlome ngombhobho ohlobo lwe-AK-47 kanye le-pistol ezihlasele kwelinye igalaji elithengisa amafutha ezimota ekhwekhwe kuthange zatshontsha imali ephezu kwengxenye yesigidi samadola emelika i-$582,000 kanye lenkulungwane zamaranda kwele South Africa ezingamashumi phose ayisithupha R58,430. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi izigebengu lezi bezilitshumi lambili 12. Uthi zifike kuleli galaji zabopha onogada ababili ngentambo zesicathulo zathatha imali zanyamalala. Unyathi uthi abangabalolwazi ngezigebengu lezi kumele bayebikela amapolisa kungaba kuyiphi inkamba. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi kube lokudonselana phakathi kukamasipala waleli dolobho labantu abahlala kwamanye amafulethi amathathu. Ikhansili ithi izindlu lezi ezivalisa ezisetrejen eParkhurst leLyndhurst ngezayo njalo izifunela izisebenzi zayo. Kepha abahlali laba bathi ikhansili ayikwazi ukubadudula nje mahlayana ngoba abanye babo sebele minyaka engamashumi amane lanhlanu behlala ezindlini lezi kanti njalo bebhadala yonke imithelo efunakalayo. Bathi ikhansili kumele ibabekezelele. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala kumele izakhamizi kuzwisise ukuthi i-council, iBulawayo City Council, ilama properties ayo agoqela amafamu lezindlu. Khonokho yikho kukhangelela ukuthi kwenza imali edolobheni lakoBulawayo okuza kwenza ukuthi izakhamizi zingazabhadala ama-rates kumbe inhlawulo ephezulu kakhulu ngoba sivame ukubeka sobala khonokho ukuthi i-city council kayisebenzise ama-properties alawo ukuthi yenze imali ezancedisa ukuthuthuka kwedolobho. Nxa kuyikuthi abantu bahlezi endaweni ye-city council njalo i-city council ifuna ukuthi bahlawule kuqondile khonokho njalo sikhangela ukuthi kube yindlela ezakwenza ukuthi i-city council yenze imali. Nxa kuyikuthi umuntu uhlezi eplotini kumbe eplazini kumbe endlini ye-city council kumele abhadale. Nxa i-city council sibone ngazantwa umuntu ubhadala imali encane sikhangela ukuthi nxa sesehluleka umuntu asuke kuleyo ndawo kuze kubuye abantu abazaletha imali edolobheni lakoBulawayo. Nxa kuyikuthi bakhona abantu zikhona izakhamizi ezihlala kulawo maflati kodwa-ke i-city council sibona sebebhadala imali encane kuqondile lakho ukuthi basuke kuleyo kundawo
abantu laba abasuswa ikhansili kundawo lezi kubikwa ngabantu abangasebenzi kukhansili yakobulawayo bavela bahlala njani khona
uze kufike kulolu daba ukuthi ubugwelegwele lenkohlakalo kuvamile ikhansilini khonoko kuzafika ukuthi abantu boni lawo nxa bethe bangena lapho ukhona okwakumele abe yisisebenzi sekhansili sasihlala kuleyo ndawo okumele sibe yiso esihlala ke emafletini lawo esithi khansili ayiwo nje athe gqagqa edorobheni laphana kodwa ngenxa yokuthi abantu bacorrupt uzafika ukuthi omunye umuntu uyabe sesukile yena wazihlalela maybe masebhabha khonale wasethiye faka abanye abantu endlini naleyo indlu yekhansili okumele ibenefit izisebenzi zekhansili yikho ke sesilapha esikhona namhlanje khonoko ke kubangelwa yinko kotakalo yikho kungasebenzi kuhle kwezisebenzi zekhansili ukuthi umuntu uyasubletha indlu kadumele ukuthi isetshenziswe nguye ngenxa yokuthi sisebenze kuyafana lokuthi nxa umuntu usebenze epolice kuzikhona vele izindlu zamapolice nxa ukuthi umuntu usebenze esikolo zikhona izindlu zababalisi kodwa ke nxa sokungena ukuganga uzafika ukuthi ucina kufike khona apha lapho kukhona ngathi ukuthi omunye umuntu uyabe ezitshela ukuthi mina indlu leyi isiphosibe ngiyami ngoba sendlala isikhathi eside kumbe ngesivumelana abalaso lesisebenzi sekhansili esingayisiso mnikazi wenu usatshela lo umuntu into engayisiyo ikubona ngathi abantu bephakathi kobuhlungu obungaka ukuthi kambe senza sisuka ngalesi sikhathi mina kodwa ngangithembisana ukuthi lokudlokudlokudlo khonokhana ke siyakukhuthaza ukuthi izisebenzi zekhansili bona labana abaphezulu ekhansilini kabayekele amacala la enkohlakalo lokukhwabaniswa ngoba yikho sokusenza ukuthi izakhamizi zona zizibone sezihlaba umkhosi ongaka ngoba kukhona okuyaye kuvunyelwene kuqalisa ungabona umuntu esekhala kangaka osokusenzakala kayisikho ayekuvumela nalo muntu avumelana laye so ke sihlala sikuveza khonoko ukuthi siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association iBulawayo City Council ilama properties amaningi angayenzi note kodwa ngenxa yokuthi kukhona ubugolegolo obukhona sigcina sifike kusona lesisimo esikhona namhlanje ukuthi bakhona abasubletha kufana lama business ona lawo sike ukuthi umuntu uyahamba ngale yathatha ilisi ye business eqeda lapho yena ayifaka omunye umuntu amcharge inkalakatha yemali sesenza imali ngomuntu lwana yena semsubletha bese emrentisile property engasiyo yakhe
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kasenelisanga ukukhuluma lomeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni kanye lesikhulumeli sekhansili Abesilisa balomlando wokuvikela omama lamantombazana athi ukubadlwengula lokubahlukuluza. Lo ngumbiko ovela kwabamasonto ngalesisikhathi somkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini owe 16 days of activism against gender-based violence. Sixoxele umfundisi uSeni Sibanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Okokuqala obaba kumele bananzelele ukuthi omama badala uNkulunkulu ukwenzela ukuthi bathande njalo bavikele. Umuntu ongubaba kumbe singathi umuntu oyindoda weqiniso ubonakala ngokuvikela omama engabahlukuluzi. Umlando wabobaba yikuvikela. Ngabe kumbe kungabantu bakho kumbe kungumkakho kumbe odadewenu kuyamele nje ube umuntu obavikelayo ongabahlukulumeziyo kumbe yilabo abantu esihlala nabo umakhelwane silo mlando thina njengabobaba ngoba uNkulunkulu wasidala isimo sethu saba ngabantu abaqinileyo ngakho le ndlela esiyake siba nobudlelwane labomama kumbe labodadewethu kumele kube yikudlelwane kokuthi nxa ecabanga umuntu ongamvikela phakathi kwengozi acabange phinde.
Njengabafundisi udaba lokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana lolu liluphatha njani emasontweni?
Into eqakathekileyo yokufundisa obaba ngoba kwezinye isikhathi indlela ubaba abedlelana layo lo mama uyabe engananzeleli. Ukuthi lwana omunye uyabe seyenze ezinye izinto ezidlulisa amalawulo kube sekusiba yinto engafiki ngendlela enhle kulowo omunye ayabe elobudlelwane layo ngakho baba bafundiswe emabandleni ukuvikela njengoba ngingakhuluma omama lokuba ubudlelwane benzeke ngendlela ehlanzekileyo ngoba lona vele ibhayibheli liyafundisa ukuthi kubobaba kumbe kithi abantu ababe ngabafundisi othisha abancane kumbe ngathi abantu besifazane abancane kithi kumele sibathathe njengabodadewethu nalaba abadala sibathathe njengabomama bethu, sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ngakho-ke abantu bengaba lobudlelwano obunjalo, kuba lokuhloniphana, kuba nendlela eyazihlanzekile yokuba abantu babe lobudlelwane njalo bakhonzeke bonke, kungabi lomunye ezabe sebona ngani kumbe ezwe ngani kulomunye ongabe engamphathanga ngendlela efaneleyo.
Sibone izehlakalo zabantwana abaleminyaka ephansi kwelitshumi abadlwenguliweyo labo baba labantwana. Umuntu owenza isiga esinjalo mfundisi, ngokubona kwenu ngumuntu oyabe eqondile engqondweni, ele ngqondo esebenza kuhle kumbe kulokugula thize?
Into enjalo inzima kakhulu, lathi sakubona khonokho kuyesula lokuthi abantu bangaqalisa ngayo. Kodwa njengoba sekuyizinto ezenzakeleyo, kuyabe sekumele kube le ndlela yokuncedisa labo abantu esingathi ababe-affected. Okunye into esenzakala kathesi, abantu abaningi babona izinto ezehlukeneyo kulenjini, ikanti njalo abanye babesenza ukuganga ngenxa yokuthi engcono umuntu enyangeni kumbe kwabanye abantu bezinkolonkolo bethi hawu ungayenza into enje uzathola lokhu lalokhuyana. Khonokhuyana njalo kuyangena khonapho. Okunye nje kube yindlela nje yokuthi umuntu ingqondo zakhe zabe zingasagwananga esenza into enjalo, esengene ukuba yinyamazwane.
Umfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umanyano weSADC namuhla uzaqhuba umhlangano wokucubungula okuhluphayo emazweni aseZansi e-Afrika, okugoqela udaba lwamalwecatsha aseMozambique, indlala kanye lokuguquka komkhathi i-climate change. Umhlangano lo uza kwenzelwa edolobheni leVindok kweleNamibia. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, nguye ozakhokela iqula leZimbabwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe, umnumzana Thande Kozintimkandla ngalolu daba.
Eqinisweni imihlangano enje njengeminye eyahamba ngaphambili edlulayo, kulutshwane thina abanye sikubona kuphuma kuleyo ndawo, ngobana kukhulunywa ukusa kwamalanga kodwa izinqumo zakhona kazibonakali. Esikhangele lona udaba lolu oluthiwa ngolwamalwa icatsha eMozambique, sebekhulume kwesikhathi eside singaboniki ukuthi kuya ngapho kuyinto kwakhona. Yebo, ngabe khona amazwe athumela amabutho ukuyancedisela eMozambique ukubhula lowo mlilo owawukhona kumbe okhona elizweni labo, kodwa kubuye kuthuliseke ukuthi zwi, ungabusazi ukuthi okuyinto lokhu kuyaphumelela yini kumbe kukhona okufihlwayo. Nxa kusehlula phela lakho bathula, lina licabanga ukuthi engxenye kukhona okuhambayo kati kakulalutho. Kangiboni-ke mina ukuthi kuyaphuma into enjani esinqumo esiya ngaphi ngendaba yeMozambique, ngoba angikholwa ukuthi wona abakhokheli bamazwe nale SADC abanye inhliziyo zabo zikukho khona lokho. Kuningi okubahluphayo emazweni abo. Bazachitha isikhathi besiya khona le, bechiya amazwe abo ebulawa yindlala, bechiya amazwe abo ebulawa yikuswelakala kwemisebenzi. NjengeZimbabwe kulensuku azikhuluma ugesi kakho katholakali. Mhlawumbe kukhona abanye abangelandaba lakho kangako, sibegcwalisa nje umthetho ukuthi kuthiwe baye emhlanganweni. Njengalaba bakithi abathanda ukuhamba ngathi ngoVasco da Gama, kodwa bangcono uVasco da Gama babona okunye abakubonayo. Laba bayahamba ekamabuyazi, kangiboni ukuthi kuyaphuma.
Enye injongo yalo mhlangano ngeyokuthi kungasetshenziswa izibhamu mahlayana. Ukubhahile yini kwele Afrika, ikakhulu kwele Zimbabwe?
Kokuqala, kulezi bhamu ezisemthethweni ezisetshenziswa ngamapholisa lamabutho emazweni atshiyeneyo, sengisitshwe lakhonapha eZimbabwe, izibhamu lezo yizo zokuvikela, lezi engikhuluma ngazo ayisizo zokuvukela ilizwe izibhamu ezisetshenziswa lebantwini abangelazikhali. EZimbabwe sibonile ngo-Agasti 2018 abantu badutshulwa, sabona bedutshulwa futhi ngomnyaka olandelayo. Kukaningi sisizothi abantu badutshulwe bedutshulwa ngamasosha lamapholisa. Siyakwazi ukuthi kwaze kwabuya lalwana ongumongameli we-South Africa ezokhangela ngokudutshulwa kwabantu okwenziwayo. Izibhamu zisetshenziswa ngendlela engayisiyo, esengitsho lakhona abeZimbabwe. Okwesibili, kulezi bhamu lezi ezisetshenziswa ekugqekezeni lebuseleni, abaningi balabo ababanjwa belokuganga ngezibhamu ngamapholisa, ngamasosha, ngabacuphi bakahulumende. Ye, kutsho ukuthi kuyavuza esakeni lezibhamu lapha, kumbe labantu laba kabatholi indlela yokuhola imali ebagcinayo, babe sebekhumbula ukuba babe yizigangi baphangele babe ngamasela ngezibhamu zonalezo. Kungakhulunywa kodwa vele abantu nxa bengathakazeleli ukuphila kwabo, abanye bazama indlela eziningi zokuziphilisa, sengitsho le ndlela zokusebenzisa izibhamu.
Umnumzana Thande Kozintimkandla uhlaziya ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission isize yavuma ukuthi iyehluleka ukuqhuba kuhle ukhetho. Kodwa ithi lokho kubangelwa yikuthi kayitholi imali eneleyo kuhulumende. I-Chronicle ithi uphenyo lwamapholisa asezansi emandebeleni luveza ukuthi esikhathini esiningi abesifazana badlwengulwa izihlobo. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Kustudio 7, kustudio 7 ngabe linjani? Hayi, bengithi ngikhulumela lo ndoda othi nana yena usola abantu bomthwakazi, uthi usola abantu bomthwakazi, uthi njalo ebese sithi nana khona yena kalahlangotho olusapotayo. Maye sitsho njalo abesekhuluma esapota i-CC ukuthi nana khona umuntu phela ongalahlangothi kakhethi kwandla, wonke amabandla uyasapota, uyalandela lokhu akutshoyo. Manje uyasichazela ukuthi wesisisi unga engacathi engacathi njalo umthwakazi umthwakazi ufuna ilungelo lamandebele, njengoba vele abantu besishoneni abafuni indebele, abafuni indebele libele esikhundleni, abafuni ukubusa indebele libe ngupresident. Bayehlula kunkomo, unkomo wadubekela leli lizwe, wabakhulula bakhulula embusweni womakhiwa, kodwa bamkhafula bamkhafula. Ayisikuthi uMgabe wayesenza yedwa ebulala amaNdebele, wayechova yibo amasapota zakhe, wayechova yibo amasapota zakhe behlangene bonke besilwa lokuthi waye amaNdebele elandela umgomo owesiNdebeleni. Yikho hhayi ubaba engathi nana khonana imthakazi urongo kwathinithini, hhayi ayehlukane lo mthwakazi yena kazisapotele i-CCC yakhe. Ngabe ngiyabonga yimi uginithola umpofu engikhona apha elipane east, njengoba la esitulu selipane.
Mr. 27 labantu bonke labalaleli ba yimi wezimbangazo uMikhail Gorbachev. Ngilisizi ngojaha lwabo msithiye entolongweni uJob Sikhala. UJob Sikhala losithole abanye bonke abangu-14 sebenyusini. Yikho ngibisele muva ngesikhathi izaphu yobulawa amalungu ezaphu yobulawa mahlayana, la malungu ezipra ebulawa mahlayana incediswa yi-Britain e-Amerika ukubulala yabantu bezami PF. Kekelo ngemaso ninangaka lochuyenga Costantino lalo muyu perisishiri usithi nisekera mayi bekhona la emthethondabeni omuyi udumiso dabengalo lukhathi masuku batholakala bengelacala kodwa ngenxa yokuthi iZANU-PF bathumile umnankathi bethu bajoyine iZANU-PF ukuze bakhulule. Yikho namhlanje sokubona kusenzakala ku-TCC. Mina ngisaphothi TCC ngililunga lezapha. Ngikhuluma nje lokhu uJobisikhala bagcina bemfakile ephoyizeni bembulala njengalokho bakwenza uLukhathi Masuku. Omunye wabo kungafa uJobisikhala kungafa uSithole esibenikhiphile ite efela ngaphandle engafeli phakathi.
Studio Studio 7 salibanani linjani ngaphuha basakazi lisilethela indaba ezilohlonze, indaba ezileqiniso, indaba ezimqoka. Siyabonga kakhulu kuleyo ndawo. Ya mina udaba lwami lulapha basakazi. Ya mina ngiconcent ngendaba ye-MRP. Ngaso sonke isikhathi uyabezwa begxeka i-TCC, begxeka uShamisa. Mina angazi kusuka kanjani ukuthi abantu bethi bona beyi-opposition bese belisa enye i-opposition. UShamisa is not in power, i-TCC is not in power. I-TCC akulona ibandlela ibusayo. Kazi uyabuya u-opposa ukuthi yake yayehlulekani kuphi. Mina ngicabanga ukuthi la madoda kwamele eqoqeke. Kwamele eqoqeke uma belo mzabalazi wawo, benze umzabalazi wawo. Beqondise kubabusi. Ma becabanga ukuthi labo babusi ababusi kahle behlukane namanye amabandla aphikisayo fano. Siyabonga
Studio 7, hayi sijabulela lina kuphela ngomsebenzi elisiphathele wona. Siyazi ukuthi loba sizivika izindaba zethu ziyafika kubandlobane esifisa khona bayezwe endlebeni zabo esikufunayo esikusolayo. Ya bayezwa umphakathi uthini. Into nje ngisendabeni kaJobisikhala. Indaba kaJobisikhala liyayifelayo ezimabhiqiniso uyalifela sibili. Okwamanje iJobisikhala kumzisa ubuhlungu ngendlela apalishwa ngayo esejele engelacala ngokufa kamoblessing ukuthi wayengakufuni ekhuluma ngakho. Ikho kubonakala ukuthi iZANU isikhangelele kakhulu kwesaba uJobisikhala ngendaba abayenzayo ukulala uMoblessing. Bale kucabanga ngembi ukuthi uzabekhuluma besithi bacabanga ukuthi uzaqhubeka futhi njalo. Angazakekele ukuqhubeka elwela ilungelo lakhe. Umuntu lo ulwela ilungelo lakhe okuyikho ukuthi sathatha uzibuze. So kumele into yonke esiyisolayo esingayifundiyo siyibeke egcekeni.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane abahlaselwe indlala kweleSomalia sebedinga ubuphepheli kweleKenya. Umsakazo omunye uthi njalo ibandla elibusayo kweleNamibia selikhethe owesifazana ukuthi abe ngumsekeli kamongameli. Lokho kumfaka esimeni sokuthatha isikhundla sikamongameli ngomnyaka ka-2024. Lapho kuzachiya khona umongameli Hage Geingob isikhundla. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo we VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke FIFA World Cup 2022 eQatar. Kwezemidlalo, iSenegal ibe liqembu laseAfrika lakuqala eselidlulele kusigaba esilandelayo semidlalo yeFIFA World Cup ngemva kokunqoba ele Ecuador ngethuka 1. Amanye amaqembu asefinyelele kulesi sigaba abalisa iFrance, Brazil, Portugal, Netherlands, USA kanye leEngland. Umbuzo omkhulu ngothi amanye amaqembu eAfrika afana leGhana leMorocco angenelisa na ukulandela umzekeliso weSenegal. Namhlanje iTunisia idlala leFrance, Denmark izanqikilana leAustralia, Argentina izadlala lePoland, kuthi iSaudi Arabia idibane leMexico. Sixoxele ntatheli izindaba ezemidlalo uJavet Nqwele Dube.
Hayi, iSenegal isenzele kuhle kakhulu njengetimu yeAfrika. Isijabulisile kakhulu, lathi ike yasithokozisa sibe lethemba ukuthi hayi ngendlela abadlale ngayo izaya phambili. Ngoba besingacabangeli ukuthi ngatshaye Ecuador ngendlela ayitshaye ngayo. Sibonile nje even ama-statistics abesisho ukuthi Ecuador yona itshaye 9 shots kodwa yabe le 4 on target. ISenegal yatshaya 14 shots kodwa yaba le 3 on target. Inhlanhla yokuthi ezingu-3 zingenile zonezi. Sikuthakazelelayo ukuthi hayi bakwanisile ukuhlohla. Bakwanisa ukuwina. Hayi ngendlela abadlale ngayo mina mbona hayi bazahamba phambili. Bazaqhubeka. I think bangafika la ku-semi-final. Ngithakazelela ukuthi ukhoach wabo usisi. Sekulesikhathi eside belayo. And ukhoach wabo lo hayi ngiyathemba usefundile okuningi. Usewine labo i-Africa Cup of Nations. Useke wahamba labo njalo World Cup. Ukumgcina kwabo hayi kusebenzile. Ngoba hayi mbona sesiya phambili. Ama-tactics la usefundile. Usekwazi ukuthi when you get to those stages, how do you deal with those issues? Ngithabe kakhulu, ngiyathemba lama-Afrika amaningi athabe kakhulu ukuthi iSenegal iwinile and izaqhubekela phambili, ithemba likhona.
Phakathi kwamanye amaqembu ase-Afrika la, likhona yini obona lidlulela phambili njengeSenegal?
Anginethemba ukuthi Morocco la izasenzela okuhle kusiya phambili. Indlela abadlala ngayo laphana le-Belgium beyichaya besingakhangelelanga kodwa bakwanisile ukuthi basitshengise ukuthi hayi lathi siyakwanisa, asifikanga nje ngokulahleka lapha, hhayi sifike ngoba silalile, basitshengisele ukuthi hhayi into le bangayenza kuhle. IGhana layo ichayile, yakhumbula nje sikhuluma ilanga leliyana ngisithi hhayi iCameroon leGhana bangasenzela kuhle. Endi kusuke kwaba njalo. ICameroon kusuke yabanjwa kodwa 3-3. IGhana la yakwanisa ukuthi nqobe and ngendlela abanqobe ngayo hayi kulethemba lapho ukuthi yahamba elaphambili. Mina ngiyayithemba indlela abadlale ngayo, hayi I think they will go further.
Yiliphi iqembu obona liphakamisa inkezo ye-World Cup?
Ayithe iqala i-World Cup nje mina bengikhangelele i-Brazil le-France. Bekukhanya ngani yiwo amaqembu ahambela phambili and ngendlela abadlale ngayo amagemu abo okuqala awesibili, hhayi abazange bangidisappointe, bangitshengisile ukuthi hhayi kungaba yibo abahambelayo abahambela phambili abangayithatha le nkezo. I-Brazil le-France hhayi mina mbona ngani yiwona lawo amaqembu ayi-2. Elinye labo lizayithatha inkezo leyo.
UJafet Nqwele Dube yintatheli zindaba yezemidlalo. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa olivalelisayo ngontungamilinkomo nkololokwana wamatukanduna.